wahlaba inkiziyo yami wangena wahlala phansi wahlala wanetheseka wanetheseka wabasekhaya oh
thando hey thando hey unganile
si asha
kithi wahlaba inkiziyo yami wangena wahlala phansi wahlala wanetheseka wanetheseka wabasekhaya oh
thando
hey
thando hey unganile
thando
hey thando unganisile
angazi ngizokwenza njani
Zowenze njani ngalo thando lwami ngawe
thando
yeah oh
yeah yeah
unganile
kithi angazi ngizokwenza njani
Zowenze njani ngalo thando lwami ngawe
thando
yeah yeah ibu yeah ibu
unganisile
Si asha
yeah oh
thando
hey
thando hey unganile
Si asha
thando
oh hey
thando hey unganisile
Kithenzo vele kufake indandado
Okhomba ngizimisele ngawe thando sami
thando
yeah 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 ibo
unganile
So vele kufake indandado
Okhomba ngizimisele ngawe thando sami
thando
yethando
thando hay unganile
thando
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 thando hay unganisile
uthando
thando
thando
thando unganile
Thando
Thando Hay unganisile
Thando Thando
Thando
Yeah ibo
Thando
Hay
unganisile
Aw Thando
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 Hay
unganisile
Thando
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 Hay unganisile
Aw Se wamna so thandweni
thando
thando
thando hay unganisile
uthando umuntu uthando makhelwane
thando
thando
thando hay unganisile
wa 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 wa
thando
thando
hay unganisile